soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-6 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edwale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye.
So abantu bese bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo engezakhambi isikhathi ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga, isimo somnotho, ababalisi labazali, buye njengoba ababalisi labo bengabazali, akula kuzilungiselela okutheni.
Amabandla aphikiswayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo.
This is a betrayal of the people of this country if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edwale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukugcoba amalunga edwale lephalamende alitshumi lambili lamakhansila angamatshumi amabili lasitshiyagalolunye 29. Okuningi asikuzweni kusithandekile mhlanga weStudio 7 esethulela loludaba ngokugcweleyo.
Amanye amakhansila akhulume leStudio 7 athe ngempela azagcotshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba kuWard 15 eCountry Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi. Ngoba ibandla lakhe lisithi wayengela mvumo yokwenze njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukhansila kaWard 4 umnumzana David Coulthard waloba enkundleni yeTwitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha amanyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzagcotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi. Njalo le commission yeZEC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli seCCC, umnumzana Gift Siziba, wenqabile ukukhuluma ngalolu daba, wathi ibandla lakhe liza kwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikhansili idinga ukuthi ikhangelele ukubana ibe labantu esinama-police makers abangama-councillors abazathatha izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthise lobo sezi-implementwa ama-managers. So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi zikhangele ukuba ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza. Ngoba ingozi ekhona ikuthi nxa sinanzelela uhulumente we-ZANU-PF siyakwazi sonke-ZANU-PF esiphilela iminyaka eminingi. Singazethekela amakhansilazi ukuyagcotshwa. Sokungaba le ngozi yokuthi uhulumende kumbe i-ruling party, uminister of local government, abe sefaka lokuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi yena ulandele umthetho ukuthi babi lo dorobho elizasebenza lingela ama-police makers. Kodwa i-urban councils act ephuma ngama-commissioners abe sezikhethela abantu bakhe. Khonokwana sibona ungathi sokungakhoza ukuxabana phakathi kwe-CCC nezakhamizi. Abantu besiphela sakhetha abantu asabafaka abesesifakelwa kanti sangabasini. So-ke sikhangele thina ukuthi hhayi ama-councillors abavunyele bagcotshe kusasa ukwenzela ukuthi idolobho lithuthuke.
Uthi kaboni kusiba le ngxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angikwazi ngibone kuba lengabana ngoba into esegcekeni lapha ikuthi khathi esithina sikhangelele ukuthi isadidi njengoba la yathi inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi uyenzukaba thina sithi ngabe uyavuma amakhanda akagcotshwe ama-MDs lawa agcotshwe kunengusayini isadi kuphela singakhohlwa ngakhuphula ngo-2008 kwaba nesupho olufana nayo kodwa ama-acasters agcotshwa kusayi-MDCT wazongenela isadi kulapho bazophuma i-GNU eyabuya after 9 months khanto efana nayo kathe sozelithi intuthu kwingani akuqhubeke kunjalo kodwa mna ndokukhola ukuthi isadi lizongenela sifine sibone ngxezo zalo luntutho kodwa kunjalo akube kusetshenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC kobulawayo azinjwa ikhomishini ye-ZEC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakobulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kulikhomishini ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabezanu-PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Khayiza Pambiri, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Garikai Mokova, Kwanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mathe, Lotawanda Ruzive, Igqwetha elibamelayo uMnumzana Welshman Ncube, oyisiphathamandla se-CCC, utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugonyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lePhalamende kobulawayo linqoba amanye amabandla aqoqela elezanu-PF. Ngimele iStudio 7, ngise-Washington DC, nginguSithandekile Mhlanga.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke jikelele lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yelwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengelamali yokuhlawulela ababo abantwana ezikolo ngoba beholiswa okuyimadlana okungatsholutho. Ngesizwe indaba ayiqhube lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Nakanele umumo ongazinzanga isimo somnotho ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okutheni ngoba sikhangela i-fees imali abantu babalayo abanye abazali balabantwana e-primary balabantwana e-secondary baphinde bebe labantwana ema-university ama-university akhuphulile intengo ye-fees okwesabekayo kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo. Sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zomfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe lapho elikhona umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezi sebenzi zonke zikahulumende sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe $1,260. Kungabi lesisebenzi esizahola i-RTGS ngoba nxa sikhangela phandle la ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-EcoCash, izinto ze-Swipe kazikho ezitolo. Pho bayakuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili okunye esikukhangelayo, sikhangela abafundi abantwa bethu abantwana labazali bonke indleko zesikolo sezidula kakhulu. Kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumela khokhele indleko zomfundi kusukela ku ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree lakuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso. Bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebebonke izinto sezibawomela bebuyele kiso. Abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kame njengoba sikhangela ukuthi sesithole uhulumende omutsha kame ukungalandeli isisekelo sombuso. Section 65 umgceke ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Lo ke kumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni AR2s bekhuluma icingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 eselubhani. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo, esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Emibweni wethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa eDemocratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulomkhosi utshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa eleZANU-PF.
The people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy will care about freedom, democracy and human rights.
Ngunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild 1SA umnumzana Musi Maimane uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekulemibuzo eminingi ngemva kokuba kulenkokheli ze-Africa ezintathu kuphela ezize mathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona bathi kuyini okwenze kube lenkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi le-Africa jikelele phakathi kwezingamathumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso yesada umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulumkhosi ngesikhathi iqula leSADC ebizohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolu khetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation umnumzana Webster Zambara uthi lokhu kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zile mibuzo ngalolu khetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in most SADC countries signatures there representing their
crimes. Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla leZANU-PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa unovala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
With ZANU-PF, but in Zimbabwe, you must know, and the liberal agenda in the world, as the ANC, we don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezobusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlive.com lilodaba lokuthi lanxa ibandla le-ANC elekwele South Africa lisekela elezanu PF kudaba lwempumela yokhetho. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Fikile Mbalula uthi bayakhulumelana lebandla lezanu PF ngasese. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iqembu le-Wange FC selixothe abaqeqeshi balo uBongani Mafu lo Try Ncube kulandela ukungadlali kuhle kweqembu leli. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, basakazi baka Studio 7 lonke nje kusiyafika khona le phezulu ngobuningi benu. Hayi, mina bengithi kangiphosa umbono wami lapha. Nginanzelela ukuthi abantu abenza ipolitiki kabakwazi ukuthi abantu ababalandelayo bayacabanga. Kangikhumbula ukuthi neqiniso elipheleleyo kungathi ukhetho lurojiwe kungayiwe ekhodi. Ngenye indlela lapha bazama ukusikela ukuthi bona vele emakhodi eZimbabwe kabasayi loba yimini. Ngoba iqiniso kutho ukuthi bayakwazi ukuthi iqiniso kuyini okuleze bangayikhodi umuntu wazi wagcotshwa. Abake bafunda ukuthi lathi singabantu esicabangayo siyacabanga. So sicela basihloniphe nxa besezipolitiki. Politiki bengasithela into ezingalamsebenzi. Abantu kabafunde ukukhuluma iqiniso. Nxa lidliwe lidliwe vele lapho ezilwa khona ezimbili eyodi yanqotshwa. Hayi ukuthi umuntu kuhlale ukuthi sisala into esiyenzayo esadakisa isadakile kwayo kungayiwanga ekhoti kwasekubizwa lesadaki yazoncedisa kuvele ekhoti langoko. Yikho esikwaziyo phela isebenze zonke ezikulindele ukuthi umuntu aye ekhoti angayi. Abeloku sithi kukhona engiwenzayo. Antoni uyatshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi ama-V11 abo lawa abasayinayo bayakwazi ukuthi vele iqiniso balibo. Sebesirobha lokho besitshela into ezingalamsebenzi lapho.
Yinjani Studio 7? Ngikhuluma noSemo. Kanti ma abakhulayo kuthiwa bengasukela izweni babekezela. Kule minyaka emingaki bebekezela? Iminyaka mingaki ubekezelwa kungatshintshi lutho? Instead ukuthi kutshintshe kube ngcono kuba wesi kuba lukhuni. So ukuthi intsha ibekezele elizweni ibekezelele ukuthi kuzathini ngoba vele kuyacaca ukuthi azozobafokwalo ngalutho.
Ndingelele enkundleni ngithi litshona njani basakazi. Okhuluma engumantshiza Gunda Musaka. Ngicabanga ukuthi khona le fazi yakho leyo onayo iqinisa alilazi. Ngicabanga ukuthi lihlakaniphile yini kuphela abantu baseZimbabwe. Likhohlwe ukuthi nalabo liphikisana labo ngabantu baseZimbabwe. Uma lingakwazi ukusebenzisana labo naba bantu ozitshaya isifuba ukuthi liwinile, umkhono musuguqe ngamadolo, akulanteli ezayenza umehluko. Ilizwe lizaguguda okwedlula lokhu esiphakathi kwakho. Ngoba ezilongu licabanga ukuthi lina abantu bezalo yini abantu baseZimbabwe kuphela. Alikati wani kodwa okukhona umkhonomi awula ukuthi ngwezano, awula ukuthi ngweqembe liphikisayo, awula ukuthi umuntu nje waseZimbabwe. Ngoba likhumbula ukuthi bakhona abantu baseZimbabwe abangalanto yokwenza ngepolitiki yenu leyi ezisuzelo. Kufanele ukucabanga khona lokho, yikho ubona ilizwe lingathuthuki ngoba ipolitiki yenu imbi. Yikubona lokhetho masoluphelile abantu besisala bengazwani ngoba ipolitiki yenu impi, ipolitiki yenu ngeyezithutha, ipolitiki yenu asoyokuhlakanipha. Gunda Musakwa, ipolitiki embi engathuthukisi ilizwe, engathuthukisa wena emzini wakho labantu bakho kuphela. Kufanele likucabange khona lokho.
Kustudio 7 omuhle, ngiyalibingelela njalo kini basakazi abahle. Mina engikhulumayo ngiyindlela yalapha enkayi. Lubaba othi yena uwinile njalo ezicobile izolo kungomvulo, yena othi nguye onqobileyo kamba eqilibezela umntwana omncane ongangwa wachamisa yena uchamisa vele ewinile njalo uyakhuluma ukuthi umnyaka lo ngokucina kuye ukubusa khathesi isikhathi sokuthi aze kokucina khathesi sikhangelele ukuthi vele yena ngalo umnyaka vele njengoba sithi yena uthi yena ngokucina kutshengisa ukuthi yena vele usezisebenzele ukuthi ekhulisa imuli yakhe labazukulu bakhe phezu kwalokho wasibulala labo baba bethu abomama bethu ngekukura hondi athi yena khathesi futhi njalo ewinile wayathatha lapho awine khona emathebeleni wathatha itholotho noti legwanda yakhe yale wini yamabhasi kobulawayo kazange athathe inkaye kazange athathe lothembiso wakhe umama wakhe lona onguye odlalayo thathele bakithi ngezandla bakithi ngabe unkulunkulu uyangenela kulokho okukhona bakithi siyacela nkulunkulu ngenela kulusathane ongenileyo wafaka umnankwakhwa kodwa esikhona siyakwazi ukuthi umnankwakhwa ngawuqedi kafikisa iminyaka emibili ebusa lo baba lo ngoba isihlalo ozinike sona asihlaleki njalo silameva ngiyabonga engikhuluma yiminzelo lapha enkayi enguye lapha ezinyangeni
hawune sesiphomba ukukhuluma ngazo ngezelizwe le kusekela nto esingayenza urigile urigile umidla ngamandla kungela nto ozayenza ngaze kuthi uyafaka imali ezimbabwe awunamali ozayifaka iyaphela nge-2 days uzamani kele nakukhula zani nabantu bezanu labelokhu elisithi kuphambili ngezanu kuphambili ngezanu kenjalo alikuboni ntoni njalo khayelani ukwaninkwabweza kuphambili ngezanu abantu ababa bengekho ezimbabwe kunguwe wedwa nganithiwa bawucabanga bangakucabanga indawo thina kulokuthi kuphambili ngezanu kuphambili ngezanu nganawukwana
Studio 7 linjani balaleli nabasakazi nje lonke hhayi sihle ngihlala phezu kodaba uyabona ukuthi into ye-CCC eyokuthi itshela abantu ukuthi izakhiphi izanu mase kumele ukuthi abantu beyivotele-ke ithi siyikhiphi izanu isehluleka futhi ukuyikhipha leyo zanu abantu beyivotelile hhayi i-CCC ikayitshela abantu ithi bezukuthi yona vele le zanu basebenzisana ingathi ifuna ukukhipha izanu esihlalweni ngoba izanu vele asophathi ongayikhipha esihlalweni ngevoti lokho siyakwazi nasiyakwazi amasenior member ezapho ukuthi izanu vele ingena ngamakhulu ye ithatha vele isitulo ingena ngamakhulu izanu asophathi ongayikhipha ngevoti liya nasiyakwazi siyakwazi la ngoba even i-rigging yona le ngo-1980 kwa-rigging zapho siyakwazi nasila so i-rigging le ayisimangalisi nanje abantu basemathebeleni vele izanu umkhuba wayo lo mubi wokuriga amawanye amaphathi njalo sophathe engaphuma esihlalweni liya njengoba umuzi umnakangasithi i-vision yakho uze yakude ngo-2030 khonalo hhayi amadoda lapha ngisazohlubeka straight
last kulo mfazi owayethukwa ngopresident uMnangagwa eLimpopo la ezobeletha namhlanje uRamaphosa udonsa amakhali esiyakhona leZimbabwe ibhayibhili lathi ukuthi izizwe ziyavukelana kade vele silindeni akuqala eSouth Africa kuyegcina eZimbabwe efolo sikhona le once kuphela abantu ngathi singaba le mthetho kakhulu sisahlupheka mchokotho
sanibonani sanibonani viwo undebeleli njani linjani zihlobo linjani siyethuke kakhulu ngalolu daba lweZimbabwe lo kodwa ke sizathile ngoba vele uMnangagwa akusimuntu ophumayo lapha sofuze nje ukuthi abantu beyamukile khonokho kukhona khonokho abantu bebambane kuphela subiseni khonokho kukhona singaze sithi thina siyalwa sizalwa kodwa kula nto singayenza izanu yizanu izafa izanu uzaphuma ngesikhathi sakhe sefuna
njani ngoba umsakazi njani umsakazi Studio 7 asiyazi ukuthi akula nto ezolunga akula nto ezolunga sokalokho secotiwe emasuni nangakwa siyazi ukuthi akula nto ezolunga akula nto ezalunga vele phaa kwi-5 years lezi ukudlala nje ngesikhathi sethu sisiyavota but awula zithinto oza kuba khona nanku vele hawo wethu sebeqalathe sokuthumba
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lenze imilayezo yenu ibe mfitshane ngaphansi kwe-2 minutes siyabonga ukwezemelika owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka esiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe Kucwaningo olusanda yethulwa uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamachumi adlula alichumi 52%. Omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lasithoba minwembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Uhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazi welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi umcwaningo lo uphumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for i-election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eAmerika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe but kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama points amaningi from his second person uDeSantis, and I think uku 57% uDeSantis uku 19% konapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis, siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump, kodwa uTrump ulamacala lawa wethesayo. Ubona njani udaba lolu? Ubona ngani kuza gcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangeleka is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerika ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayancedisa iUkraine lamanye amazwe abanike izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerika imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku in power abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho ikho sizabona khona iqiniso, ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iAmerika yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona is ukuthi amacala akhe aseza ngene enkantoli. So kuyabe sokuhamba ngawuthiwa kuhamba njani khona ngale, bazambopha yini, bamfake ejele yini, and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmerika hiyo edecidayo umuntu ongena eWhite House. So kathesi sibona ukuthi i-head to head between uTrump lo Biden is 1 percentage point 47-46. So kuyabe sofana la last time ngo-2020 owadliwa khona by a few percentage points ama-independent lama-suburban women college educated. Yikho kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then i-platform yama-Republicans anti-abortion anti-immigration njani njani, sizabona ukuthi iyabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika wekhuluma ecingweni leStudio 7 esemangweni weOhio. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo kukhetho olusanda kwedlula awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini ozenziwa kusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Izikolo ziyavulwa lamuhla elizweni lonke jikelele ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangezwanga indaba zethu lingenelisa ukuya ku www.voandebele.com. Asidibane njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.